umahluleli wedalela ayikhothi uJustice Bisirayi Gwenda uthe isicelo lesi esibekwe ngabe-CCC edale kasihlelwanga kuhle ngoba amagqwetha ebandla leli kawenzanga umsebenzi ngemfanelo. Kudaba lolu, amalunga awe-CCC abesithi ukuxotshwa kwabo ngumnumzana Sengezo Chabangu edayele ephalamende kwakungekho emthethweni besithi kabamazi uChabangu ozithi ungunobhala jikelele webandla leli. UGwenda wazise ukuba udaba oluvele lusemthethwandaba olokuba uChabangu ungunobhala we-CCC loba hathi kumele luthoniswe okugcweleyo amalunga lawa engakaceli ukuba okwenziwa nguChabangu kumiswe. IGqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole uchasise okwenzakale emthethwandaba esithi bayathaba ngesinqumo lesi.
Lolo ikufake kwacaca ukuthi ama-applicants lapha angifuni ukusebenzisa ibala elithi ukuchapa kodwa abazange bazibambe ngendlela okufuze bazibambe ngayo. Kusitsho ukuthi bakwazi ukuthi bafayile ama-summons. Ama-summons ababewafayilile hhayi ngokuthi khonokho asebekucela kathesi ku-application kube yikho kudidemanye. Ikhothi ithi nxa kungela bufakazi obubiswayo ukuthi indaba leyi icazulule yona izakwazi njani ukuthi uzibane nguzibane.
Uqhubeke esithi amalunga awe-CCC kumele abekwazi ukuba uChabangu ulamandla okuxotshisa wonke amalunga ebandla leli ephalamende ngoba wakhethwa ukuba ngunobhala jikelele we-CCC.
Kodwa nje ngendlela sithabile ukuthi sikubone kwaba njalo ngoba yithi kade si-aplayele ukuthi kube njalo kodwa isincitshile ama-course angani athe xaxa kodwa kungasenani yikho sokugona.
Omunye umfakazi kudaba lwe-CCC loChabangu umnumzana Jameson Timba utshele intatheli izindaba ukuba umthethwandaba ukubone kufanele ukuthi kuthonisiswe okwesikhundla sikaChabangu kungakakhangelwa izicelo ezihambelana lodaba lolu. Isikhulumeli se-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi loba nje beyamukela okwethulwe lidale ngabamazi uChabangu athi usebenzelana le-ZANU-PF.
UChabangu usetshenziswa nje libandla le-ZANU-PF ukudunga amanzi ade-clear awe-CCC lokuzama ukudiliza ke ubukhokheli buka-advocate Nelson Chamisa kodwa ngokuthi sebehlulekile ke ukwenza lokhu njalo sebesebenzisile uChabangu bafika lapho abafuna khona.
Kodwa ibandla le-ZANU-PF liyakuphikisa lokhu lisithi lokhu okwenzakala kubandla le-CCC akulane lelibusayo. Isikhulumeli se-ZANU-PF umnumzana Farai Marapila uthi bazalandela okuzaphuma emthethwandaba.
ZANU-PF would not tell the opposition what to do or how to conduct their business.
njengeZANU-PF asitsheli abantu abaphikisayo ukuba benze njani kodwa siyabakhuthaza ukuba baqakathekise ukumela abantu kulokuba balwisane ongasoze kusize uZulu weZimbabwe.
Amagqwetha kaChabangu akhokhelwa ngumnumzana Louis Uriri athi kawasoze iphatheke kukhetho oluzayo amalunga e-CCC uma engavinjwa ngumthethwandaba ukuba angene kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlaka-3 Nhlolanja. Kulamanye axotshiswa nguChabangu amiswa ukungena kukhetho olwaqhutshwa ngoMpalakazi nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.